Amapolisa athi kulomlilo olumathe endlini kaMnumzana David Mnangagwa indodana kaMongameli Emmerson Mnangagwa eHarare namuhla. Amapolisa athi asehlolisisa udaba lolu oluza ngesikhathi kusanda kutholakala inhlambo zombhobho lokunye endlini yakhe. Akucaci ukuba kwenzakalani endlini kaMnangagwa. Ngolunye udaba, amapolisa namhla eHarare abophe amalunga amahlanu ombuthano okhokhelwa uMnumzana Job Sikhala we-National Democratic Working Group. Amapolisa athi bebesemhlanganweni ongekho emthethweni ekuwatsana. Uhulumende uthi uzajesa bonke abacatshangelwa ukuba bathothozela udlakela eZimbabwe. Kulamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change avalelwe entolongweni esethezwa ngamacala ukuqoqa umhlangano wokuthakazelela usuku lwe-International Day of the African Child eHarare okwakungekho emthethweni. Kolunye njalo udaba kulabalwa impi yenkululeko eJolojo abafuna ukususela amanqe ukansila Busani Vundla abathi kalandeli izinqumo zabo lezebandla leZANU-PF. Basabalelisa imbono yabo enkundleni yokuxhumana eWhatsApp. Omunye wabo ngusilwane Khumalo.
iZANU-PF yonke kuWard 6 isicabanga ukuthi alibana singathathe i-action. Shiwa alibana kuvuma besicela ukuthi uWard 6 abe le-by-election. Kubuhlungu lokho esikwenziwa ngumntwana omncane. Abantu bacabanga ukuthi ngcono bemtshaye. Lana umfana uyadelela. Kukhulu okuthembileyo lakho. Singazi njalo. Njengoba sikhona ma-comrades. Asibambisaneni lo-Ward 6. Umfana lo even ama-supporters omhlangano. Aseze cabanga ukuthi kungcono kube le-violence. Simtshaye. Kambe maso kuliwa umhlangano uzabe uminjani.
Ukhaba ngomunye njalo wabalwa impi yenkululeko othi kumele bethwalise nzima ukansela lo.
Kuward 6, kuward 5, kuward 4. Hantsho ma-comrade, la ma-ward afile wonke. Besce mina ngokwami bengicela ma-comrade nxa besibambene sithanda iqiniso. Abafuthi balele egangeni, bonke abazali balele egangeni, obabamkhulu balele egangeni ngenxa yakhe. Onqaba fana umntwana u20k nguye ongakontrola isigaba. Uyazizwe labo uyanjani ma-comrade? Ma-comrade, asiboneni ma-comrade. Uvumile abizwe umhlanga hlanganisa ngama-comrade. Sibumbele into ezanjani ezasihlungisa. Lizwe eziliyafa ngenxa yama-fascist. Lami maningi amaripoti engiwatholayo ngomfana lwa. Khompa, cela mfana, se must go out. Mfana akagunyulwe njenxa yembuluzo njalo abantu besithu asimbone nini uyadelela.
Ukansila Vundla uthi usedlela evalweni.
Siyadevelopa sibe sesisolwa futhi ngabantu bezanu-PF. Bale zinto abazikhulumayo kuma-groups abo. Ulathi noma siyabe silakho siyabe sikukhuluma kuma-groups ethu but kayisikho okokuthreaten abantu. Bona babe belakho kwabo ngokuthreaten abantu, ngokusithreaten abantu bengakhuluma ngokuthi awukansila uyenze into enhle laphana kuleyani village ethile. Bathi siyakutshontsha, siyakucatshisa. Abantu sebesesaba lokungimela nxa ngihamba, sengiphila labo ngudlu. Okukanye kathi-ke thina sasisizwa kuthwala phela izwe noku sokungozibuse wonke umuntu ukhululekile ngokwenza noma yini oyabe ifuna.
Walwa impi yenkululeko osesigabeni lesi uMnumzana Patrick Ngwenya uthi kuyadanisa okwenziwa nguVundla.
Ayi sithutha sendoda lesana sizama ama-overt engxenye ale politics bazama ukumvusa ingqondo ukuthi kabe kwazi ukuthi kathesi isikhathi sokuthi yena asebenze hhayi ukuthi akhulume ipolitiki yoku campaign. There is no any more campaign ekhona kathesi up to 2008. Now kutwa ma oveta ngxenye bayamethusela inxenye kutsho mina ngike ngabatshela ukuthi hayi ake likhuza umfana lowo abe yazi ilayini ukuthi uvela ngapho ufuna ukuyanga.
Yisakhamizi zeJimila uMnumzana Jeffrey Juma uthi abantu bakhathazekile ngodaba lolu.
Kuze mhlola abantu abadala behloku kwakhe abantwana sizwe lapha ama-voice notes lapha egqugquzela ukuthi kutshaye ukhansila kambe ngabetshayelwane ngabetshayelwa kule ntuthuko bani singabantu abadala sibile sigqugquzela ebantwaneni kule ntuthuko bani sikhulile sibile ngomandla la ama-voice notes lana ngabantu aba-more than 60 years ubudala babo kodwa nxa ligqugquzela ukuthi kutshaye umuntu abantwana baza kuthina abantwana baza kukhuzwa ngobani ngingenza kulinyanga futhi loba uvundlalayo futhi ekhuluma ethi bakithi asikhangeleli intuthuko yesigaba kati wathi kususengenwe siyalicela abantu abadala bakithi bane abantu abadala yakhani abantwana sesibona intuthuko endaweni yakithi siyalicela ngomusa wenkosi ake sizibambeni kambe ama-voice notes notes onkakwana 4 ngalela ama voice notes akhona ngabantu abakhulileyo abantu abadala.
Uvundla lilunga lebandla le Citizens Coalition for Change elanqoba kukhedo olwaqhutshwa nyakenye eJolojo ephedwe libandla leZanu PF.